Nanti ezicubulayo zombukazo zithi eZimbabwe sinezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Khosa Nkomo uthi into enkulu engafundwa eZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Ukudaba lama-elections elizweni le-America sibona kule nkuthazo eziningi kakhulu. And ngekubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuthiyene kakhulu with Zimbabwe, especially izinto esizibonayo nxa kuyisikhathi sama-elections. Abantu bayabe betshaywa, abantu vele yabe limazwa.
Uqhubeke esithi abaningi eZimbabwe abalandela ukhetho lolu bafisa ukuba umkhokheli wama-Democrats uMnumzana Joe Biden anqobe.
Kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden, umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqakathekileyo. Kodwa iningi ngikubona kwami yabe ngikhuluma nabantu lapha kuma-communities and even kuma-forums ama-journalist, abaningi ngibona bafavor uBiden. Balesifiso sokuthi uBiden angawina, maybe izinto zizabe ziright e-America.
Ukhetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle namanye amazwe omhlaba. Umsekeli kaMgcinisihlalo obona ngemisebenzi kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi uzulu weZimbabwe kakumelanga azihluphe ngokwenzakala kwele Melika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden, nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhe kufana kithi. Kuyabe kulokhe kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene o-Obama, ayizange itshintshe leyo foreign policy. Ungenile uTrump, ayizange itshintshe kube le-amendment, sekwa-reinforce la ama-sanctions. So kithi akukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kwele Melika lungelwakusasa mhla ka-3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike 100 sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe-early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje owebandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kunabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump noBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika. Okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba ukukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele iSigqeba 7 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.